uhlelo lwe media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva ukuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi ba abalawo ngithi abalala ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo WhatsApp ebulenjini lapha kuyini ongamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko ke sisebenza lenhlanganiso ye Interlink Academy eseGermany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngwamanga, umbiko lo ngweqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezijiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama workshops kumbeni ama meeting amabili ngenyanga, bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu i-fake news uyibona ngalokhu, information ihamba ngendlela ezinje nxa sikhuluma nge-internet security, ngabo bullying, into ezinjalo kuyini njalo abantu bangazivikela njani, ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayaqilwa ebulinjini lapha, imali ziyahamba, imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha, okathi kulabantu abadala abaningi asebesebenzisa iWhatsApp abatshona beqiliwe kumbe abathola i-information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Balwamukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezi nsuku. Babuya ngobuningi babo yini njalo kulenzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi?
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu, ngoba babuya kuma meetings ngathi okakathesi silama esithi khona ngama media information hubs ayi 18, 6 akoBulawayo, 6 asemathebeleni north, 6 asemathebeleni south. So kuma each hub leyi kukhona abantu esithi ngama community multipliers kumbe ama community trainers ababili, meaning kulama community trainers ayi 36 emathebeleni yonke. Every month ama community trainers la abiza imihlangano emibili lapho abatrainer khona abantu, abantu bazibuyela ngobuningi lababo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze-information literacy, lokhu bangavikela njani ukuthi bengayitholi imbiko leyo ngamanga, kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhatalwa ukubuya kuma-meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi, uzananzelela ukuthi sesivele sesiku-election mood, iZimbabwe izabe lama-election next year, sekuke kwaba lama-by-election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama-elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhiletha kuma-WhatsApp lapha, lakubo-Facebook, lakubo-Twitter. So izakhamizi nxa zingaba lolwazi ukuthi ziyabona njani umbiko lo ngamanga lo luqiniso, ziyancediseka kakhulu, and sithole ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu lapha, ama-churchi, abezikolo, bonke nje basibiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo, ukwenzela ukuthi bengabi ngama-victim embiko le engasoqiniso.